Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani zilugandaba ulamgele msakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Douglas Monzora nguye osekhethwe ukuba ngumongameli webandla le-MDCT lanxa ubephethe isikhundla somkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo esithi usemise uMonzora ukuba lilunga lebandla.
Isimo njengamanje ukuthi iCongress isesuspendiwe ngoba kutholakale ukuthi kube lama irregularities
sokubhubhe abantu abayithoba minombili abadabuka eHarare bebulawa yi-COVID-19. Lamhla silengxoxo leqembu lomdumo werumba
igama umbi wabo Brutus Ndebele wemasendu boys.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umnumzana Douglas Monzora nguye osekhethwe ukuba ngumongameli webandla le-MDCT lanxa obephethe isikhundla somkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo ngesiphangiphangi esithi usemise uMonzora ukuba lilunga lebandla. UKhuphe wethese uMonzora umlando wokukhokhela udlakela oluqhamuke emhlanganweni lo. UKhuphe uthole amavoti adlula ikhulu 118, uMonzora wathola amavoti angamakhulu ayithoba minembili 884. Umnumzana Morgan Komichi wathola ayithoba munwe munye 9. Lo mnumzana Elias Mudzuri yena ke uthole amavoti ayithumi lane 14. UKhuphe kunye labanye kade bencintisa uMdzuri lo mnumzana Komichi basuke eHarare Conference Center kade kuqutshwa lolukhetho besithi kulokuqilibezela. Ekuxokozoleni okube khona sebephuma ehoteleni kube lodlakela lapho uKhuphe achaywe khona impama. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Dan Moyo oseHarare ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Isimo njengamanje ukuthi iCongress isesuspendiwe ngoba kutholakale ukuthi kube lama irregularities amaningi nge-voters roll. I-voters roll iyavunyelwana ngama-candidates wonke amane kutholakale ukuthi akusiyiwo ngesikhathi iCongress isiqala. Abantu abaningi amabizo abo ebengekho kule voters roll entsha, ngakho kwabanzima ukuthi bavote. Njalo futhi abaningi abavotileyo bebengasiwo amalunga e-MDCT ka-2014. So uPresident ubone ukuthi ungangcono apreserve i-integrity yomhlangano ngokuthi ama-election la awastophe. Ama-candidate amathathu, u-acting president Khuphe, Senator Monzora, Senator Komichi, bonke bavumelene ukuthi i-voters roll le ekhona e-HICC akusiyo i-voters roll abavumelana layo emalangeni adlulileyo. Njalo futhi kulendaba zokuthi kule mali ezathathwa ku-akhawunti yephathi ngendlela engaqedakaliyo endlela manje imali zakhona zikatholakali.
Manje sona isisekelo sombuso siyavuma na ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe axotshe unobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora ngalesi sikhathi kona kuvotwa?
I-Supreme Court yanikeza umongameli, u-acting mongameli Dr. Thokozani Khuphe ukuthi akhomvene i-extraordinary congress lay according to i-constitution ye-MDCT. Ukwenzile konke lokho ngendlela i-constitution ethi akwenziwe ngayo, njalo futhi above board kazange ancindezele muntu, wavumela wonke ofuna ukuthi a-contest ukuba ngumongameli womhlangano ukuthi a-participate abe free ukuthi ukhetho luhambe kahle. Izinto ezazivunyelwene ezifana le-voters roll, njengoba sekuvele ukuthi kube lobutsotsi obenzakeleyo, amabizo abantu atshintshwa kufaka amabizo abantu abangaso ma-members omhlangano.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ngemva komhlangano lo kade besele bavumelene ukuthi okwenziwe ngukhuphe akusoze kulandelwe ngoba enqotshiwe. Esemukela isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla, uMonzura uthe kade bencintisana laye kumele bemukele impumela, njalo wabonga ukhuphe ngokukhokhela leli bandla okwesikhatshana. Lanxa ukhuphe esuke emhlanganweni lo, ukhetho luqhubeke luqutshwa ngoba iqula labazimeleyo ebelihlola lolu khetho lisele lisenza umsebenzi kade liqatshwe ukuwenza. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Witness Dube, yena osekela umnumzana Douglas Monzora.
Ukuzama ukumisa ubaba uMonzora okwenziwe ngumama uKhuphe akukho emthethweni, ngoba iKhongolose silugatsha olukhulu kulazo zonke ingatsha zokubuswa kwebandla le-MDC. Ngakho akula muntu olamandla okuba enze izinqumo eziphezulu kunako kaKhongolose. Kuyabe kuchaza ukuthi lowo muntu uma ethi wenza lokho kutsho ukuthi yena akutshoyo ukuthi usebenza engaphandle komthetho, usebenza engaphezulu komthetho, umthetho ongaphansi kwakhe. Akula muntu olamandla okubana aphikise iCongress. ICongress ke okwesibili sizananzelela ukubana ithe isiyenze ukhetho iphinde yahlala yenza izinqumo. Izinqumo ezenzileyo iyenze izinqumo zokunanzelela ukubana umama uKhuphe ekwenzeni lokho ubengelawo amandla, ngoba laye ubengomunye oncintisayo. Amandla wonke kuyiwa ekhethweni lolu abesethethwe aphiwa ugatsha akade lusenza kumbe kuyilo kade liqhuba umsebenzi wokhetho. Akula ngitsho oyedwa oncintisayo obeselamandla okuthi akhonye lokhu kumbe alaye ngalokhu.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance lithi umhlangano we-MDCT utshengise sobala ukuthi leli bandla lifuna nje ukubhidliza ibandla le-MDC Alliance. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abadala batsho bathi okulempondo akufakwe esakweni. Namhlanje sokumhlophe ukuthi uKhuphe labangani bakhe sebezichayile ukuthi umsebenzi lo asowabo, baphongubambiswa nje izanu namhla subatshisa. Sesisizwa ukuthi uMonzura sebemsuspendile njalo sebefuna ukumhambisa eChikurubi kutshontshe imali 6 million. Sesisizwa ukomitsho la ikhuluma isithi ama-delegates la akhona kayisiwo aweqiniso. Kuyasidanisa ukuthi abantu beZimbabwe badlala ngegazi labantu kangaka. Kambe uKhuphe loMonzura ababoni na ukuthi sebesetshenziswe izanu? Namhlanje izanu sizabakhafula njengamasokisi amadala abasetshenziswa izanu bekhangele njengematimba.
Manje lina njengebandla lithini ngalokhu okwenzakeleyo?
Asazi ukuthi Supreme Court izakwenzani njengoba sesibosizwa sokuthiwa iCongress yabo extra-Congress sebeyisuspendile, njalo uKhuphe seqotshe uMonzura, uMonzura loKhuphe baqotsha uBhebhe. Yikho ke sokungani ngumvundla lontelesha, asisakwazi ukuthi amahlabezulu bona bathini ngento eyangiseke kangaka. Kungenani savila satsho thina sathi ngamandlwane singake sa participator into elombhedo kangaka, ngoba siyakwazi ukuthi singake sabiselwa 6 years back ukwenzela ukuthi siwinise amaqili ndini. Kambe lake lakubona ngaphi umuntu udenganana lo muntu bakhe ayidivorce ngo-2014 sokuthiwa namhla hambani liyehlala ndawonye libe ngumuntu lomkakhe. Kuyazivila lokhu. Yikho ke ukuphela kwakho lokhu sokuchabalalile, thina sibona ngani vele kuthiwa i-MDCT sichabalalile, bangaze bayizama ukuyivusa ayivuseki. Mathabe Zulu, vuleni indlebe livule inkophe, lilalele lingaphongu landela abantu abakhunga abantu ngezimali bethengisa izithukuthuku legazi labantu abafayo. Lilale lisale livuke yimi wena Felix Magalela Mafasibanda jazilindizayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kulabantu abayithoba mina mbili abadabuka eHarare ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Kulabanye njalo abalikhulu lani 114 ababanje igcikwane lecoronavirus. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu bonke laba abatholakale belegcikwane ngabalithelelwe elizweni. Ababhubhileyo babhubhe kumalanga ayisikhombisa asanda kwedlula. Lokhu sekukhweze inani lasebebulewe ligciwane leli selilokhu laqalisa ekuqaleni komnyaka lafika kumakhulu amathathu lamachumi amane 314.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Jabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amakhulu ezakhamizi zomango weMwacheta esigabeni seManicaland badilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula elitshaye eChibinge ngelanga leKhisimusi. Izifuyo ezivalisa imbuzi lenkukhu zibikwa zikhukhulwe lizulu leli. Lesi sigaba sikhangelelwe ukuhlaselwa lizulu elikhulu elikhangelelwe ukuna kuvela eMozambique eseliphiwe igama lokuthi Cyclone Shaleen. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emerson Mnangagwa izolo ufike emzini kamunye umnumzana Kenan Banana owake waba ngumongameli welizwe eluveve kobulawayo ekhulumisana lomndeni kamunye. Imuli yakobanana isandafelwa ngumntakabanana uMichael obhubhe ngenyanga edluleyo kwelebhilitane. UMnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukuletha isumbu sikamuyi sivela khona le kwelebhilitane. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani nonke kuStudio 7, uTungameli Nkomo, Gibbs Dube, nonke nje ngobuningi benu, siyanibonga, sanibonga. Ezra Chisa, hawo siyanibonga, sanibonga, maqhawe kaMthokazi. Ibambe kanjalo, lisilethele indaba ezimnandi, okhulumayo ngoGift Sibanda, lapha eAlexander. Isihlobo zami, kuzwisa usizi lokhu esikubonayo okwenzakala kumakhumbi. Hayi, umama kithi lapha sazi noma isikolo asikho noma yini, hayi kodwa angicabangi ukuthi isikolo. Ngibona ngathi vele mhlambe kuyukufishane bengqondo yakhe umama wakithi, simthanda kangaka ezehlisa isithunzi kanje. Ngakhuluma last ngathi akayeke ukuzihlanganisa namashona, iphatheni ihlanganisa nephathi nabantu basemashona lena. Angeke afakusa ilizwe leZimbabwe kuzowestela isikhathi. Angeke bafa abantu basemashona lena bavotele umuntu wasemathebelelendi. Siyakugcizelela lokho, siyakwazi, siyanawo bayatsho futhi ngelini sihlezi sinabo bayatsho bathi bona hayi thina nje khohlwane ukuthi thina singavotela umuntu wakini. Angazi ukuthi abantu bakithi emathebelelendi kwamthakazi bangenwa yini, besazinamathele, besazibambanisa namashona, amashona wona abafuni ukubambana nabo. Baze abanye bakhona basho bathi yenzani okwenu khonale emathebelelendi nathi siyenza okwethu emashonaleni. Kanti lincengani bomakhuphe ebantwini bomonzora banabo nabokomishe libeloke bayilandelela bazolitshaya 2 feet. Ngakhuluma last kwenye i-audio khona lapho Studio 7 ngathi bazokutshaya 2 feet makhuphe. Hlukana namashona bona asazi noma mhlambe uthanda unondoda yakho konapho omhlambe ubaba kwakho umshona mhlambe thina sibe siloko sechiseka kanje kanti wena mnyedu ubaba kwakho umshona mhlambe ngiyaxolisa ukutsho kanjalo ke makhupho mangabe kuzokuphatha kabi kodwa ke thina siyahlukumezeka singabantu bakwamthakazi umunye wethu umehlukunyezwa kanje edlala ibhola umuntu omdala njengomakhupho hlukana nabantu bakwamashonaland mama uze ebantwini bakithi or uma ngabe ungafuni ukujoyina imthwakazi ivula iphathi yakho emele abantu bakithi emathebeleleni uhlukane nje nokucabanga ukuthi ngelinye ilanga ungazibona ukubusa izimbabwe khohlwa
Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7 lona okhuluma ngugift Sonduku umfokandlovu laphana eplamtri endaweni yakogamba basakazi bendithanda ukudlulisa ukuphoxeka ngabantu bakithi abafowethu nabodadewethu ukuthi kanti why ma beyenza izinto ezingekho emthethweni beshuta amavidiyo for example ukhona usisi lo kuthiwa ngulovenes kade ezishuta esesikepeni ejampa umfula ngokungemthetho uyakwazi nje ukuthi usisi nalo kuthiwa ngulovenes kade eshuta ukuthi kukujampa umfula nje ungangeni kuboda akukwemthethweni manje uma usushuta ushutelani ngoba nale video ngibona isitrenda lapha abantu basezazaru asebekhuluma ukuthi hayi abantu basezimbabwe vele bangena ngezikepe kanti abantu baselu basemozambiko labo bayenza izinto eziphuma emthethweni but ayikho babone beshutana lezinto even lezi moto ezijontshiwe ziyachapa zisiye emozambiko kodwa ayikho babone beshuta even kuboswazilendi labo lesitudi lakuwowonke amazwe nje bachaphisa imoto ukuthi abantu bakithi why bengazinuka amakhwapha umuntu ugibele ilokhu zenini ilada khona labana esibabone futhi begibele ilada laphana ebridgini lasebhedi bridge leliyana beshuta ushutelani abantu bakithi abake bezinuka amakhwapha mani abake bezinuka amakhwapha umuntu uyenza into ngeke emthethweni ubulala ibhalabhala uyashuta kanti amafoni lawo bakwazi ukuthi vele ayenzelweni abantu abake bezama ukuzinuka amakhwapha liyasiyangisa ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
Hello, ninjani? Ya mina nguJosephat ekhambuya enkayi. Abantu bakithi besicela ukubuza ukuthi ama-passport seyatholakala yini ngoba kunendawo esiphila kiyo le eyisokunzima man because bafuna ama-passport plus nemisebenzi yangikhona isesezinkambeni kuma-estate so besicela nje ukuthi makuthi ama-passport asekhona sibekwazi ama-price ukuthi ayimalini then sikwazi ukuwathola-ke.
Hello, basakazi beStudio 7 lonke ngiyalibingelela. Ngithi phambili ngeStudio 7 hayi elisethulela khona kuyabukeka sibili kodwa ngilohlupho emoyeni wami engilalo ngelizwe lethu leZimbabwe ngisola abamabandla aphikisayo kanti okwenza bedabukane bebezintshaka kwenziwa yikuyini kulabanye sebathengwa yizano yini bathi ukuthi bona nxa bedabukana kangaka bazakwanisa ukuyiwina izano no bantu bakithi ake livula amehlo lithungulule libone asiyekeleni ubuthutha kathi singenza iphathi benye sigangada inyoka le sithi sesibona lokho ngemva kokuba inyoka lingasekho kwalani so simtshengisa ukuthi lonke lidinga ukudla phela asisaboni ukuthi lenzani lokuthi silivotele sithini sekusehlula okunjengamina ngedwa sengisenyanya vele into elizenzayo lina bantu bakithi eZimbabwe sengisenyanya elikwenzayo kuyenyanyeka lokhu kuyenyanyeka ukukhangeleki ngithi ukuthi lenzani lidlamani uchamesiyazi umakhuphu yade omozora bayade obane bayane owoshmen amafawundi MDC bathula icwaka tu manje kwenziwani omjulu labo bafika babuthi abantu bamalaphana elikukholisa yikuba nezihlalo kuphela lizuze lidle ngawo amasithi lawo ayeke lancise
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Sesikhangele esivela ngapha kwele Melika ukudubuka kwebhomba elicatshangelwa ukuthi belibothelwe emzimbeni womuntu kuthi idolobho leNashville lile mbuzo elokho isadingelwa impendulo ngabezomvikela. Akula muntu obulewe libhomba leli kodwa kulimele abathathu. Kubikwa kutholakala isidumbu somuntu ocatshangelwa ukuthi nguye owaziquphulayo. Igama lomuntu lo uthiwa ngu-Anthony Warner. Lokhu kwenzakala uTrump elokhu ephikisana lempumela yokhetho lapho anqotshwa khona umnumzana Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isivalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule.
Umongameli uTrump utshengisa amabalabala okuba ngintando kayiphikiswa. Ufuna ukugenqula intando yabantu, efuna ukuhlala embusweni ngendlela yokuthi yena ubona ukuthi kungcono ukuthi kube nguye ohlezi ebukhosini bokukhokhela ilizwe le-America kodwa abantu bona bemlahlile. I-America amazwe amanengi ahlumayo namazwe amanye athanda ukuthi kube le-democracy lentando yabantu bakhangelele kiyo i-America ukuthi ikhokhele. Ngokunjalo ngalesi sikhathi abantu sebebona ukuthi uTrump uselulaza i-America kakhulu ekutheni uyayingcolisa, ekutheni uyayigcona, ekutheni uyifaka kwizinga eliphansi kakhulu kwezombuso womhlaba. Ngokunjalo uBiden onguye okhethwe ngabantu ulomsebenzi omkhulu kakhulu ezandleni zakhe ukuthi ayakhe njalo abumbe isizwe se-America ukubana asihlanganise abantu be-America babambane nomhlaba nawo uqhubeke uthemba amandla e-America kwezombuso womhlaba nokukhokhelwa yi-America. Kodwa uBiden utshengisa ukuthi ngumuntu ozalalela njalo ngumuntu ozasebenzisana lomhlaba nenhlanganiso zomhlaba eziningi-ningi jikelele. Uzasakha isizwe se-America njalo. Uzaqhubeka ngobuhle bokukhokhela umhlaba lokho kade kwenziwa ngamazwe amaningi-ningi.
Ngokubona kwakho ubona ngani umongameli Trump uzagcina esuka yini ngokufuna kumbe uzagcina esexotshwa esigodlweni se-White House?
Umongameli Trump kasoze asuke embusweni ngokufuna kwakhe. Sesikubonile lokho ukuthi usetshengisele ukuthi kafuni kusuka ngoba uzama yonke imizamo ukuthi ahlale embusweni ngokugcona ukhetho lolu olidlulileyo, ezama lokuthi angene lapha kumadale emthetho, ezama ukuthi edinge njalo edingisise ukuthi kungaba khona yini indlela yokuthi ukhetho lolu alubhidlize, alugcone, aluchithe ukuze na asale embusweni.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseLondon. Silesandla lakuqala lengxoxo yethu lapho sixoxa lo Brutus uMbiwabo Ndebele ilunga leqembu leMasendu Boys.
Ye msasazi omhle, msasazi othandekayo, sithanda ukwethula idlalade elethu elisha elika 2020 elisihloko esithi Ziyabhavuma. Ingoma ezisithupha, ingoma yakuqala ithi yona Dimuhango eyeMasendu Boys. Landela eka Madala Boy and Shining Fellows ethi yona Uyaphika. Sekuthi esithathu iginyambila iginyambila ihlanganyelwe ngabaculi abaningi. Awu malume, bavangala unumber 4 ithi yona ikorobela yona ke iculwe liqembu lecholo so great sounds landele esihlanu ethi yona amazwi omzali yona ke iculwe liqembu elikhulu iqembu ledumo sounds ubuye futhi esithupha ethi nyalalani yona ke iculwe iqembu lemasendu boys
Lailoba kutheni wasichazisela nje amafutshane
ingoma ethi dimuhango kusho ukuthi sisegangeni ke ngitheni nangiyibhala ngihleli phansi nje uma ngibheke umfanekiso nje wezizalwane zaseZimbabwe sigcwele nje umhlaba wonke ngezizathu eziningi ezihlukeneyo kodwa ke kuleyo mmango uthola ukuthi kulobunzima esihlangana nabo singabantu uthola ukuthi kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi umuntu afinyelele ekhaya ngenxa yezimo eziningi esihlangana nazo singathandi ngokungasikho ukuthanda kwethu kodwa ke kungumumo wezwe or umumo wezinto nje or wezenzakalo ezenzakalayo yikho ke ngayiloba ke leyo ncwadi eyingoma ekhuluma ngaleso simo yikho engakusho ngale ngoma ethi yona dimuhango
siyabona ukubana idlalade leli lingani lilabanye njalo abahlabeleli abaculi ungasitshela ukuthi kuhamba njani
yebo ngempela idlalade leli linamaqembu amaningi abaculi lokho ke phela kukhomba khona ukuthi abaculi njengezithunywa zomhlaba abaculi isithunywa ngabafundisi namatitshela lapho ke sibonisa ukuthi sesingahlangana njengabaculi okubonisa phela uzwano okubonisa ukubambana okusho ukuthi singenza lukhulu kakhulu ngokubambana kubonisa phela ukuthi abaculi banokuhlangana
Brutus umbi wabo ndebele ilunga leqembu lemasendu boy kusasa siyaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ebesilazo umnumzana Douglas Monzora nguye okhethwe kuba ngumongameli webandla leMDCT lanxa ubephethe isikhundla somkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo ngesiphangiphangi sithi semise uMonzora ukuba lilunga laleli bandla ngoba bekulokucilibezela kulelo khetho sokubhubhe abantu abayi-9 abadabuka eHarare bebulawa yi-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.